Ya mina ibizo elithi phele okubuye engqondweni yami yinkosi yenguqu ngoba uphele ube ngumdlali omangalisayo and uqale ibhora at a very young age of 15 and ngumuntu owaphumelela kakhulu wawina ama-World Cup and ngumuntu odlala umuntu olibe leskili lesiyane sokuthi vele abaningi namanje lokhu bemhlonipha nguye singathi bathi yi-greatest of all time igoat abathi yimbuzi ngesakithi.
Abanye bathi lanxa uPhele wenelisa ukunqoba kunkezo yeWorld Cup kathathu, izinga lokudlala kwakhe alisoze lifaniswe labanye abadlali abafana labo Messi labo Ronaldo. Uthini wena ngokubona kwakho?
I-debate yona le ukuthi odlale ukudlula abanye phakathi kukaPhele, Ronaldo, Messi lo Maradona. I-debate ivele abathandi benguqu abahlala bedibetha ngayo and I'm sure idibethi ezoba khona kakhulu since uKing Phele eseshonile. But asikhumbuleni ukuthi ngo-2020 iBBC Sports actually yayenze ivote, carried out a vote amongst wona lama players engikhuluma ngawo and uPhele was voted the greatest player in the world and I'm sure iFIFA layo yamvotela ukuthi was the greatest player of the century. Now I'm talking about the 20th century. So yeah, I think hands down bangakhuluma abaphikisayo besithi kulabo Messi labo Maradona labo Ronaldo kodwa uPhele ebantwini abazinguqu abalandela abalandela abayilandelayo balandela the way adlala ngakhona during his years. Hayi bonke bakutshela ukuthi laba abanye ababoni lutho kuphela.